nangakuhle emasimini lapha izala sibili ikhona elizweni lonyaka. Ngithi ngisho njalo nje ngibona kuyinto esibili ezisa ubuhlungu kakhulu nesibili. Ukubana ilizwe elile isimo zonke lezi, ilizwe elikade liyi-breadbasket ye-Africa, indaba selikhala kangaka ngedlala elizwe.
Sibone njalo besithi i-production eyomumbu ngesingezi bathi ikhona isiyehlile nge-50%. Kuyini okwenza ukuthi izinto zihluphe kangaka?
Kunezizathu ezithiyeneyo eziningi. Isizathu esaqala esiya emuntwini wonke ongumlimi elizweni yile sithi ngesilungu i-climate change. Sikhangelane ne-drought elizweni kusukela last year izulu alinanga kuhle. This year izulu linile kodwa liphuze ukubuya, abantu sebelime kudala, izinto sezitshile. Okwesibili ngokubana wona ama-input ama-fertilizer kuyadunya, abantu abakwanisi ukubana bekuthenge baba. Babekhala abalimi zonke indaba ethi hathi iy'ntengo zakhona ziphezulu, bafake iy'ntengo zabo ngama-US dollar sebemultiplier ngama-RTGS. Sokuba yinto sibili ekhupha abalimi bona bengavunanga okuzwayo ngomnyaka ophelileyo. So ukubana bethole imali yokuthi bebuyele ensimini ayikho baba.
Kukhona okwenziwa nguhulumende na ukusiza abalimi?
Uhulumende kukhona akwenzayo, kodwa la uyazi baba ukubana ilizwe leli likhulu, uhulumende ngeke yenelise ukuthi encede wonke umuntu elizweni. Yebo, uhulumende uyanika ama-fertilizer emakhaya, uyanika inhlanyelo emakhaya, kodwa inhlanyelo leyi iyaneli ukubana sikwanisa ukwenzani ukuthi sifide ilizwe.
Sike saxoxa labanye abasakhulayo abangabalimi, bathinta uludaba lokuthi bakhona abantu abaphiwe isihlanyelo kodwa abasebenzi, baphonga uhlala nje. Wena ungathini ngalokho futhi?
Udaba lolu luyahlupha sibili. Abantu labo baqinisile, yazi ukubana siseze uhluphe lolu kumele sikhayelane lenhloko yakhona sibili, tshaye ekhanda lapho okumele sibili sitshaye. Ayisiyo kuphela inhlanyelo kuphela, nensimu zakhona lezi esithi yi-land reform program. Kunabantu abaphiwa amasimu, bahlalele amasimu, akula nto abayenzayo. Bona balima utshani, abalimi umumbu omele ube ufida ilizwe. Njalo abanye bakhona befike futhi befaka kuphela ezifaneni zabo, bethengisa inhlanyelo leziyana kungena nto eyenzakalayo. Ubonelo lukhulu sibili.
Ubona ngani abantu abasakhulayo abangabalimi yibo abalakho ukuthuthukisa ilizwe?
Ye, ilizwe kumele liphumelele, kumele ku-investe kwabantu. Singakhangela ngesikhathi sithatha ilengi for amakhiwa, abantu okuthiwa ngama-youth, ngabantu ababeleminyaka kuma-21, 22, and ungakhangela khathesi the same people bona labo 20 years undernine sebelaminyaka sengama-40 something. So akula abatsha abalalenzi kathesi. So ilizwe leli kubana liphumelele kumele kunike abatsha imhlabathi.